Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 18 kuNhlangula 2023 ngokufutule. Endabeni zethu lamhlanje.
Why should we announce candidates in the context where we have done literally pursuing our candidates one by one?
Even the Citizens Coalition for Change, DT, this is our tuning of Uzulu, let's start with Amakama, Vazanuntisa, Uketo, Olukulu, Olozayo.
Ilangelethu thina baba ilangelenu majaka selingobaba ilangelethu sonke sizaba ngobaba kusasa ilanga le Father's Day asiyenzeni libe lelanga elilohlonzi
namhla losuku lwabesilisa ole Father's Day sarethulela izemidlalo ezabatsha lezokholo lwesikristu zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa umnumzana Nelson Jamisa lithi amagama labo abazancintisa kukhetho oluzayo aza kwethulelwa uZulu ngolwesithathu. Kubika uTobias Mutsingwa.
Lokhu kukhulunywe ngumkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla ngesikhathi exoxisana lentatheli izindaba ngokukhethwa kwabantu abazamela ebandla leli kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 ngoBakazi. UChamisa uthi ibandla elibusayo lilakho ukudlala ngoZulu kungethulwa amagama abakubandla le-CCC ungakafiki usuku lokuhlelwa kwalabo abazancintisa kukhetho oluzayo.
Why should we announce candidates in the context where we have done literally pursuing our candidates one by one? Why should we give you the final list now so that we advertise targets and victims? We are dealing with ZANU-PF and we know how to deal with them.
Ekhuluma le Studio 7 umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalus Siziba uthe ukuphuza ukwethula amagama abantu abazancintisa kukhetho benzela ukuvimba ibandla le-ZANU-PF elilakho ukwenza umathanda ngamagama abazancintisa bemele ibandla leli.
Thina lalapha esiphikisana la kunokurongelana okwenzakalayo. Thina njengenhlanganiso bakhuluma abesilungu bathi once beaten twice shy. Kodwa okwamanje asuke siwafake nibheke kubana abayi 210 bakhona ngobani, kodwa sesilitshelile kubana i-210 izavela ngani.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla le-ZANU-PF uthi i-CCC libandla lamagwala njalo lizanqotshwa okumangalisayo kukhetho oluzayo.
I-TBC isitshengisele sobala vele ukuthi bona libandla eli-destined ukuthi lizadliwa ngoba kuyini abangakwesaba namhlanje ama-elections ebingahappening kusukela ngo-1980 ama-candidates abo ebephuma egcekeni becampaigna kuhle akula muntu owawabulawa kumbe wadliwa kumbe waginywa. Behlulekile ukwenza into yabo ngendlela enhle.
Umnumzana Praise Moyo, omunye wabaqhuba uhlelo lwe-consensus candidate selection olwenziwa lebandla le-CCC, uthi njengokubona kwabo benze umsebenzi omuhle njalo baqondile labo ababakhethileyo.
According to esakubonayo on the ground, these candidates are the most prepared. Yibo abantu abafunwa ngabantu ukuthi babamelele representatives for either council, MPs or other positions.
Unkosikazi Ellen Shiriedenga, omunye wababona ngezokhetho kubandla le-CCC, uthi ibandla lakhe lizanqoba okumangalisayo emaphandleni lonyaka.
Emaphandleni njengebandla sibe neprogram yokuba ngumgwazi. Lapha esingene khona ezindaweni lapha zisemzisakela khatshana kungeniwe kakhulu kwasetshenzwa. So sibona ukuthi indaba le yokungena emakhaya incumedile kakhulu njalo khathesi nje we are confident njengebandla ukuthi sizathola amawodi lamakhosi.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBinga North edalele parliament ekubandla le-CCC.
Student majority parliament iyakwanisa ukutholakala indlela esebenze ngayo nendlela esikhangela ngayo ama-constituents zonke njani. Ngibona ngani sizathatha u-president sibinde sithathe e-parliament.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Elton Ziki uthi bayazikhulumela nje abakubandla le-CCC ngokunqoba kukhetho oluzayo.
Izinto ze-CCC azimanga kuhle ngoba isikhathi abasithethe sona ukuthi bephume lama-candidates azamela izigaba ema-council ama-MP bayenzeni. Abantu ngiyabona ukuthi iqhathe sebebonile ukuthi i-CCC ayiyandawo eyakhona yona.
Idale le-nomination court lizabhalisa abafuna ukuncintisa kukhetho lwalolunyaka ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Bakhala abantu eZimbabwe ngokutshona womfelokazi uZodwa Bengwa obhubhe ngolwesihlanu. Ibandla lezaphulithi litshiywe ngumuntu obesaziwa kakhulu ngokusekela umunye uDumiso Dabengwa owake wakhokela ibandla leli. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Strike Mkandla owake wasebenza lo muye uDabengwa owayecetshiswa ngasese ngumkakhe.
Sizile ngokuguga kwamakhumalo umsisidabengwa kodwa-ke ngalapha sakhalela imali bekungakathethi lutho ngoba into elazinti lapha khathesi akuzange kube nethuba lokuthi amaphepha aqanise ilungiselela ukuthi azobeka lapha ekhaya isuka khona lendlu.
Ye, kuyini ongasitshela khona ngomama unkosikazi Dabengwa?
Kuba nje liphakathi kwepolitiki kuma-structure sithi thina kube yikho kungabasikhundla epatini kodwa umuntu wesenza okuningi nemuva kuncedisa uDabengwa.
Lo ngumnumzana Strike Mkandla owake wasebenza lo muyi uDumiso Dabengwa bekhuluma ngesililo somfelokazi uZodwa Dabengwa ekobulawayo. Namhlanje usuku olukhathekileyo olwabesilisa olwe-Father's Day akasizwa abanye abantu bekhuluma ngosuku lolu. Imbongi ezilodumo Obert Dube lomoyokside yibo abaqali besiziba.
Ilanga ngelethu thinobaba, ilanga ngelenu majaka selingobaba, ilanga ngelethu sonke sizaba ngobaba kusasa. Ilanga le-Father's Day asiliyenzeni libe lilanga elilohlonzi, sibe ngamadoda uqobo, sinanze omama, sinanze izingane, sinanze imdeni yethu. Ilanga elihle kakhulu yini lonke bobaba.
Ukuba ngubaba akusiyo nto encane.
Ungababi, ngoba ngubaba oqotho.
Uba ngubaba oyisibusiso abantu abaziqhenya ngaye.
Ube ngubaba ongumalume ongalumiyo.
Nanzo-ke
ingqobo ezikhonapho.
Mukhethi weBhebhe, ngikhuluma ngiseGaborone, Botswana. I-Father's Day lilanga oluqakatheke kakhulu ngoba kulapho esinanzelela khona obaba. Obaba isikhathi esiningi ngabantu abokuthi njengama-providers kuma-families. Sonke sikhangelela kibo ukuthi besivikele, besinakekele, besenzele konke nje whether bakwenza kumbe bakwenzi. So izikhathi eziningi umuntu ongubaba uhlezi nje ekhathazekile ukuthi i-family inga-right na kumbe injani. So isikhathi esiningi sibalokugcina izidingo kumbe ezabo izinswelo bezifake eceleni ngenxa yezimuli, unkosikazi nabantwana nje lokunye okunenginengi. So usuku lolu luqakathekile ngoba yilona usuku lapho esizikhohlwa thina sikhumbule obaba bethu. So lami ngithi Happy Father's Day especially to my father uShadrack Maziwa Bhebhe ungikhulisile, and ngithi Happy Father's Day to obaba bonke abakhona labangasekhoyo. Ngithi lilale ngokuthula.
Balibonani balaleli labasakazi bakaStudio 7 okhuluma ngoSimbi kaIgobi from Gwanda okwamanje, kodwa ngikhuluma ngilapha kwelase-South Africa. Sijabulele i-Father's Day. Hayi-ke mina njengobaba wemuli okwanamhlanje angibe lenhlanhla i-Father's Day benhle kimi ngokuba nginxuswe ngomakhelwane abase-South Africa lapha banginxusa ukuthi hoza baba njengoba la ngubaba. Besenza umcimbi wesintu, besenza lokho okuthiwa umbuyiso. So ngisho ukuthi hayi obaba labomama sijabuleni-ke ngalo le i-Father's Day.
Igama lami ngu-Blessed Mlilo waseNyamendlovu Village 3. Ngithi Happy Father's Day kubabami uPilot Mlilo ku-Village 3 Acuten Cruise kusobhuku Amos Ndlovu. Laye ngithi usobhuku ngithi Happy Father's Day uNkulunkulu abagcine kungayisibo obaba bethu besingeke senze lutho ngaphandle kwabo sengibafisela okuhle kodwa nje empilweni yabo
salibona lonke bobaba sithi happy Father's Day today ilanga labobaba ithi happy Father's Day kubaba wami uGumbo ePlumtree usemarula bese ngithi happy Father's Day kumzala wami uNdaniso usekhaya eNyabane bese ngithi happy Father's Day kubaba wabantwana bami ngilaye lapha uyasmayila uNgwenya Tshera ngiyabonga sibelela ngelihle bobaba
lo nkosikazi Phakiwe tholakele Sibanda laba abanye libazuleyo ke ngabalandeli beStudio 7 akade bekhuluma ngosuku lweFather's Day. Sohongeni kusigaba esilandelayo sibe sihlangene sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Yoweri Museveni wakule Uganda usenike ibutho lakulelo lizwe amandla amakhulu okulwisana lamacatsha awe-Allied Democratic Forces abulele abantwana besikolo ngolwesihlanu abangamathumi phose amane 37 eLobirira Secondary School athumba abayisithupha. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umkhokheli wakwale Russia uMnumzana Vladimir Putin walile ukwamukela okucelwa yinkokheli yezwekazi le-Africa ekhulumisane laye elizweni lakhe ngokubeka phansi isikhali kulandela ukuhlasela kwelizwe lakhe kwele-Ukraine. Inkokheli yezwekazi le-Africa egoqela umongameli Cyril Ramaphosa ibicela ukuba uPutin amukele ukuthi ele-Ukraine lilizwe elizimeleyo athi ingxenye yakole-Russia. Sokwisikhathi sezamasiko. Kusigaba samasiko lamhla sisetsholotsho lapho sixoxa khona lo mnumzana Jeffrey Holiday Thuma. Ye uGolide ke incwadi kwezamasiko esintu kulezinsuku kulani nxa kunje egangena
lo mviyo okusiwomile nje kodwa kuthi hayi usadobheka silemsosobiyani kuyadobheka siphinde sibe lalokho okuthiwa yimpumphulwane kodwa amathemiswane eselanda nje ukuthi lawo nje esikhathini sakhona kodwa hhayi akavuthwa kuhle lakho ngokunye okukhona bethina lapho singwelelane logwayi umfula kulento okuthiwa yizaklabayi abanye bakubiza kephi ngamaswili hhayi lakho sokukhona sibili sokuchaza nje ukuthiwa ngithiwani lomfula kodwa into ethandwa kakhulu zimpunzi lezani ungabona nje impunzi iyagephagepha mbijana la ugepha kakhulu khonapho uzazithole izaklabayi
ye ukudla lokhu okwesintwini kuyanceda kanganani
unceda sibili kakhulu ngoba abadala ubona babekusebenzisa ikakhulu into enyabo umviyo labompumpulwane labemsosobiyane babephumula into enelyani esikhona sebantwini okuthiwa umkhuhlane wethukela ngoba abantu ithukela babengayidli kakhulu ithukela sasiyitholela khonaphana kuzena ezo zinto umpumpulwane omsosobiyane ngoba umpumpulwane esikhathini zaleku nabadala vele bekhana ukuitiye kuthathe njekuzintanganyana nje kubhoyiliswe ngeziko sinike inkovulyana sinati yikho nje kwakukuhle ngalokhu kwakuceda futhi nento lesezama-PP ithiwai-BP umuntuathi njeabantu abale-BP njengantwa nje bayathanda ukuthiyithile zena zezeganga impilo yabo ngaba ngcono kakhulu kunalokhu ababenzayo kwamaphilisi.
Ye siyakuzwa kakhulu yikuthi isikhathi iso silomhawu egolide akubatshela abantu sibili ngakhonokho ukudla kwesintu ukuthi pho njengoba bengasakutholi behlala emadolobheni bayakutholaka
ya ukudla kwesintu sibili kuyakhasini nomuntu ehlala edorobheni kasibo bonke kodwa abantu abasemadorobheni edorobheni sibili uba nayo imuli esekhaya kumihlobo zabo esekhaya abazami ukuthi baphathele into ezikazenezo umviyo bona bana umpumpulwani umsosobiyani lapho nje kwenze khona kuya njekwantwa nje kulethukela beme kakhulu ukudla into ezilethukela eningi bonani impilo yabo ingabenza ukuthi bephile ngcono mathi abantu abaningi vele sebele mkhuhlane anevele yavele ingajwayelekanga vele ebantwini besintwini but ijwayeleke emakhiweni so yikho nje bathela khona ukuthi akula muntu ongelasihlobo sakhe esikhona emaphandleni lapho.
Ye lo-ke ngubaba uJeffrey uGolide Thuma khona ngale-ke etsholotsho. Siyabonga kakhulu-ke ungathini lokusasa baba Golide.
Ubonga mina Mkhembo Thembane.
Amasiko awusenziwe owamasenziwe mandla.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontungameli Gomo.
siyamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa ngiyakhona libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
ngifuna sikhangele kumaHebheru chapter ka 6 iverse ka 11 kusiya ku 15 ibali sithi sifisa ukuba yilo lalo wenu akubonakalise lokhu kukhuthala lize liphelele ithemba lenu ekupheleni ukuze lingabe ngabavilaphayo kodwa libalingise labo abathi ngokukholwa langokubekezela badla ilifa lesithembiso into eqakathekileyo engifuna sikhulume ngayo namhlanje lithemba kambe abantu abaningi bayaphambanisa ukuba lethemba lokuba lesifiso ngiyakhumbula ukuthi sifunda kwathiwa kulezifiso zika-amukela ngakho ke nxa sikhuluma ngethemba akumelanga sikhulume ngezifiso kumele sikuqathanise sikwehlukanise ithemba engikhuluma ngalo lithemba eligxile kuNkulunkulu siyabona lapho uPawulu wayekhuluma kumaHebheru ekhuluma lamaJuda ababesuke bebaleka bebalekela ukukhathazwa ababekwenza nxa ukukholwa kuJesu kwakulula ukuba umuntu eseyedwa engale babekumelela ukuthi umbuso kaNkulunkulu bekhona babelethemba ukuba uJesu nxa ebuya uzokuthatha yonke into atshintshe umbuso kaNkulunkulu bekhona kodwa babona uJesu sefile babona uJesu sevukile njalo kwabafileyo kodwa wasehamba wabatshiya ngakho kwakulula ukuthi abantu balahlekelwe lithemba kunjalo lakithi kathesi eminyaka engu-2000 edlulayo uJesu wabakhona lapha emhlabeni nxa sitshumayela leli vangeli kulula ukuthi abantu balahlekelwe lithemba ngenxa yokuthi lapha emhlabeni bathenjiswa izinto eziningi ezigcina zingaphumeleli bathenjiswa ngababusayo kumbe bathenjiswa ngalabo ababambe zepolitika ukuba kuzayenzakala lo nyaka ungamvotela ngizayenza lokhu lalokhuyana ngizayenza lokhu lalokhuyana bangene belethemba kodwa lokhu ayisikho themba izifiso ngoba umuntu lo asikwazi thula amandla okwenza into le yabe ayithembisile kodwa nxa sithemba uNkulunkulu siyabe sikwazi ukuba sigxile edwaleni elinganyikinyekiyo uNkulunkulu uthi yena nxa ekhuluma labantwana baka-Israyeli uthi yena ngala sithunzi esithendukayo njalo kaso umuntu onjengomuntu othi mina laphana bengudlalisa kumbe bengisomela into uNkulunkulu abeyithembisile uyayigcwalisa sibone umzekeliso onikwayo lapha ngumlobi wamaHebheru ukuthi u-Abraham ngenxa yokuthi wathemba uNkulunkulu wagcina sokugcwalisekile ithemba lakhe njalo ke nxa sibala kumaHebheru chapter ka 11 iyakhuluma ngalabo ababethemba uNkulunkulu phakathi kwesikhathi sokuthi balilahle lelo themba ngakho ngiyakwazi namhlanje nxa ngikhuluma labantu abathenjiswa izinto eziningi ngabantu balapha emhlabeni wasulahla ke ithemba kulabantu abathenjiswa ukuthi ngizakuthatha engxenye uthusa ukuthi uyakubona ha umuntu lo wakuthembisayo nawe ngiyani usethathile ngalo udabuka inhliziyo ulahle ithemba kulabane njalo abathenjiswa izinto eziningi amantombazana agcine umuntu esezithwele ngoba ethenjiswa izinto eziningi ezingamanga ikanti into esiyithenjiswa nguNkulunkulu uyayiphumelelisa njalo uyayiphelelisa njalo uyayiphutsha ngakho ke namhlanje ngifuna ukuthi nxa sikhuluma ngethemba lele engubalileyo faka ithemba lakho kuNkulunkulu ungalifaki emuntwini
akuyiphethe mfundisi
asithandazenini baba egama likaJesu ngiyathandazela abalaleli wonke umuntu olaleleyo ukuba laba sebalahle ithemba laba bezubuhlungu ngenxa yokuba izinto azibahambeli kuhle baqilwa kuba umuntu wathembiswa wabaleka ngiyathandaza ukuba uNkulunkulu wami bathobe izinhliziyo kodwa batshengisele ukuba wena uyinkosi ethembekileyo siyathandaza ngegama likaJesu amen inkosi libusise balaleli sihlangane ngeviki elizayo
lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
sike singene kwezabatsha sibonge lo ntukamile inkomo konapho Day kwezabatsha namhlanje sikhuluma lo Brian Barake Ncube yena ukubanja lezaphu. Ncube kunjani mntakaba?
Ngiyaphila baba linjani?
Hayi siphile kakhulu kuzaphu wenzani le?
Ngu-deputy national spokesperson.
Ye, wena usesemutsha siphile kakhulu. Kuyini okwakwenziwa ngena esikhundleni lesi wakhethwa kumbe bapho ngokuphosela?
Ngakhethwa. It was a presidential appointment. Because ngangike ngaseva as national youth chairperson for 3 years.
Kunjani ukuthi umuntu omutsha onjengawe engene kwezombusazwe?
Kwalobunzima sebelobukhulu sesikhangela ukuthi eZimbabwe ezepolitics zikhangelelwe ebantwini abadala. Kakhulu ngoba intsha ikakhulu ayila msebenzi so yakungela ama resources ipolitics ngakho lifuna umuntu yabe ela ma resources so abantu abasha bayisabela emuva njalo okunye kwenza bengabuyi issue intimidation ababeyithola from the states especially now opposition ukufikisana lebandla elibusayo akubi lula sengithi
ye nxa kungela kulunko okulenza ukuthi lizama ukuthi lingene kwezombusazwe pho manje abatsha baphelela ngathi
yikho thina sikhona si-sacrifice ukuthi sitshengise intsha ukuthi it's possible ukuthi bangene ku-politics siba-encourage bangene babuye babe ngama-decision makers babe ngama-policy makers because asisoze siyekele ikusasa yethu isezandleni zabanye abantu njengabantu abatsha so kuzamele sibuye noma kunzima kunjani sesikhangela ukuthi abadala lapho abakhona labo bafika ngokulwa belwela inkululeko yeZimbabwe sengathi kuzamele silwe kodwa silwe impi ehlukene leyaliwa ngabadala.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke phosela ukugcina mfoka Ncube.
Engingakusho ukukhuthaza abantu abasha ukuthi bangene balungisele ikusasa labo ngoba ipolitics yizo ezicontrola yonke into elizweni singakhangela i-economy konke kuya kupolitics so abantu abangene babe namandla ngekusasa labo.
Ye, siyakuzwa ke ngokukhuluma ke nguBrian Barak Ncube obandla lezaphu. Sibonga kakhulu ungadinga kusasa. Yele, Studio 7, Esaka Zimbabwe, Sizo Spuma Gapa, a Voice of America, SA Washington. Kwezemidlalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lingobe eleNepal ngama-wickets ayithoba minembili. Emdlalweni walo wokuqala omncintiswano we-ICC Cricket World Cup Qualifier oqale namhla eHarare, kubika uJoseph Njanji.
Mfoka Ndlovu uqale uqeqesha ngemva kokuba esethethe umhlalaphansi ekudlaleni ngomnyaka ka-2011.
Nxa ngathi ngaqalisa kuma-juniors enduba primary school lapha sathatha khona i-under 14 ingwe tournament. Then ngase ngisiya kubulawa i-Chiefs. Ngafika kubulawa i-Chiefs ngaba le mhlanhla. Umnyaka wokuqala ngikubulawa i-Chiefs sathatha i-championship Division 1. I-team yangena ku-Premier League of course bayisadlalayo. Then from there ubabusifanda ndaba mosifanda wase ngikhuthaza ukuthi ngiqalisa ama-juniors kubulawa i-Chiefs. So ngase ngiqalisa nge-under 20. So kahle ku Junior League kumbe youth development iyakhotshwa kakhulu. Kumele ukhotshe ufundise umfana ngoba umfana ufika engakwanisi ukumisa ibhola. Then kumele umfundise i-technique, kumele umfundise lama tactics. So ekukhotsheni aba especially alaba abancane hayi kunzima. Kuna i-commitment sifuna uzimisele kakhulu uma ukhotsha abafana abancane.
UNdlovu waziwa kakhulu ngokuthi ngu-Anze uqeqesha iqembu labasakhulayo leBulawayo Chiefs lona elikhankasa kusigaba seZimbabwe Football Association Bulawayo Province Division 2 kulelo qembu kule ndoda yakhe uAnslom Junior la odlala imvimbi esandleni sokudla njengoyise kudala kwakhe.
Ya kudlala rugby ka emdlala kuyangimotivate la ngibona ukuthi lami ngizala iposition yedlala ngomdala ngiyangifisa i-confidence kakhulu.
UNdlovu omdala udlalele iqembu le-Highlanders okwesikhathi eside njalo beyingxenye yeqembu elicine ukuphakamisa isicoco se-league ngo-2006.
Ukudlala qala ngaqalisa kuZimbabwe Saints lapho kwakukhotshwa khona ngoma Juju ngadlala 1 year kuZimbabwe Saints at under 13 and then ngasuka ngakwa Highlander ngadlala under 15, under 17, under 19 then ngadlala ku reserve side then from there ngathathwa eChapungu ngo-year 2000 ngadlala kuChapungu 1 year ngangulone and then Highlander yambiza back 2001 then ngadlala up to 2008 so kuplay ngikere yami kwa-Highlander khonaphana kulama championships angu-4 ngithe ngisuka kwa-Highlander ngahamba eBotswana Traffic Sporting Club ngadlala 2 years up to 2010 then after ngivele eBotswana then ngabuya ngadlala kuPelaton 2010 2010 to 2011. Then from there, ngase ngayekela ibhora ngangena ku coaching.
Nyakini uNdlovu ube ngumsekeli ka Agent Sawu ngesikhathi iqembu leBulawayo Chiefs lamajaha asakholayo liphakamisa isicoco kusigaba seBulawayo Province Division 3 okuyikho okwenze ukuba likhuphuke liyedlala kusigaba sika Division 2 lonyaka. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Ye lapho ke sizwe uJoseph Njanjini xoxa loAnslom Ndlovu wayengumvimbi yamaqembu abalisayele Highlanders leChapungu kanye leKwelaton. Siyaxolisa ngokuthi besithe siyalilethela ikhilikithi. Ulanilizwe ke ikhilikithi kolo manje.
Iqembu leZimbabwe likhethe ukuba yilene phala kube yilo liqala ukutshaya ibhola njalo iqembu lezivakathi libuthelela amaranzi angamakhulu amabili lamachuma yithoba minemunye 290 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba minembili kuthe leZimbabwe seliphendula lifikise lelo nani lilahlekelwe ngabadlali ababili kuphela njalo lisalelwe ngamabhola angamachumi amathathu lanhlanu ukuba liqede ama-overs angamachumi amahlanu. Ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Ivan kanye loSean Williams badlale indima enkulu ekunqobeni kweqembu leZimbabwe njengoba betshaye amaranzi ayedlula ikhulu umdlali ngamunye. Ekuphoseni ibhola uRichard Ngaraba nguye okhuphe abadlali abaningi abeNepal njengoba ithethe ama-wickets amane. Komunye umdlali wesibaya sikaGroup A iqembu leWest Indies linqobele United States of America ngamaranzi angamachumi amathathu lathoba munomunye 39. Kusasa ngomvulo wemidlalo wesibaya sikaGroup B izadlalwa ngokulandelayo. Iqembu leSri Lanka lizadibana leUnited Arab Emirates kuthi eleIreland lizanqilana leOman. Yomibili lemidlalo izagujelwa edolobheni lakoBulawayo. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu ke Njanji, sike sizwe zomculo.
Uzamoya oyijele. Uzamoya. Uzamoya oyijele.
Salibonani bantu bakithi, obingelelayo nguJoel Mdolomba Mbambo, izalwa kwenkosikazi eMbembezi ngaphansi kweBubi District. UJoel Mbambo ngumculi wezokholo gospel, ngihamba neqembu elibizwa ngokuthi Izimvu Ezimhlophe. Lona esilisungule 2019, isungulwa yimi uJoel Mbambo nabanye abafowethu elisikhonza sonke. Ngo-2019 lo salisungula khona iqembu, senze i-album yethu yokuqala ebizwa ngokuthi iSodoma, kwathi ngo-2020 senza i-album yethu lesibili elalibizwa ngokuthi eGolgotha. Ngenxa ye-COVID sehluleka ukukhipha i-album lethu lesithathu, lona esilikhiphe ngo-2022 esemabili, elithi Ukholo Lwami lelinye elithi Woza Moya. Okwamanje Izimvu Ezimhlophe zinama-album amane, 4, aseqhube kakhulu impela ngoba zona ziyatholakala futhi kuma-digital stores wonke, esingathi kubo MySpace, kubo YouTube, kubo Facebook, kubo Spotify, yonke nje indawo ku-digital stores ziyatholakala izingoma zethu. Ufika khona uthi Izimvu Ezimhlophe noma uthi Joel Nezimvu Ezimhlophe kuzovela izingoma zethu lapho. Oyabefisa ukuxhumana nathi angasithola kunamba ezithi 079, ikhodi ngu-0027, 079-704-6757. Ngiyabonga kakhulu owenu uJoel Mbambo.
Siyabonga kakhulu ke ngamajaha ekhaya lawa ke bacula okunye okumangalisayo. Singakagqiba uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele besilazo. Ibandla le-CCC lithi liza kwethulela uZulu ngolwesithathu amagama abazancintisa kukhetho olukhulu olozayo. Namhla bekulusuku lwe Father's Day abantu abanengi besithi kumele kuqakathekiswe obaba. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Olivalisayo umthembo sithemba uGibbs Dube. Nilale.